Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kulendingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba, omama amajwabo ekhanya engangeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Sakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-sector angkhona, ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi, okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots hashtag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethulela namhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe size zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abathiyeneyo ngapha kwele Melika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcweti kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ngikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli, izinto ziyakhwela, kodwa kulamuntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono umuntu ukhule kuhle, kuyebe kuqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezizalwane zaseZimbabwe ezikhonapha. Ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazakhini kuhle sibili, kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebe lethemba kumkonongo waseZimbabwe. So yinto enhle sibili, kodwa kuningi okumele kulungise. Kusesele izigwenxa eziningi sibili, kodwa yinto enhle sibili ebukekayo, kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali la?
omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxebe ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabo ngokwakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi. Akukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezizalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo, laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazwe.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bachilokuza ngeva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Prisca Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa iMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonder Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12, lo ward 22 eBikita kuseMashingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe lo ward 14, ward 16, 17 lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama, kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abengani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengehlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha ungahamba emaklinika ezibhedlela, abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa, bayakwazi ukuthi kumele ngiyecomplaina nga ngenxa yokuthi section 76 wesisekelo sombuso esitsho ukuthi wonke umuntu ikakhulu lophila nalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena leyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza yenza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo okubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phansi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinji lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthana eHarare Gardens benanza iviki labaphila nalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila nalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela amavidiyo.
I-rap labo bebemangala ukuthi i-rap le umuntu ongubaba urecha njani ngomuntu ongumama. Lokuthi rap imele iyereportwa weza ubaba obanjwe ngumama kumbe umama obanjwe ngubaba kumbe umntwana obanjwe ngubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ngafinyeleli imbiko, yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana loduko usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekile laba abangakhulumiyo abangezwa endleleni abesiba lama difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo kufana nele-clinic kufana nele-court. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba beklinikhi bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlalakahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingane lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Afrika njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elinesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kubanga lomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqhathaniswa labantwana abangela lesi simo. Inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingama-20 19,000 eHarare kuphela elizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli beStudio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo nelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi emhlabeni jikelele babulawa imkhuhlane enhliziyo othukela lemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso ye-The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imiphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma-trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathintambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama-bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eyokuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe i-State of the Nation Address, umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathintambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa ukuhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi abaphathintambo abazehluleka ukuphuma lama-bill bazabizwa ukuthi bayechasisela idalela eParliament ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathintambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho kodwa ngazinandelele imithetho nxa isitiza ngena kuParliament iyabe ingamabhili kodwa ibhili yakhona kule-drafting department kwi-Ministry of Justice ingazi ukuthi kulama-drafters amangaki ngoba kuyayisho zikwanisa ukufika kuParliament kungazange kube le i-public consultation uzulu engazange abuzwe ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamakhuthiwa amathathu 30 days kungaba le-drafting kube le-public consultation ngena kuParliament ibhili yakhona sibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina bazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asehlulekile.
Kungaba into engaphathisa yini ilizwe?
Ukhona phela yenanti njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angathi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuso sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisiswe umgadi wasalela nje wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwanisa bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathele elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenze usho ukuthi athathe yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idalela ePhalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathintambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edalela ePhalamende asuzahambe nje ayekuthi nehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba engazi baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engce-90 days engahamba kuthi ngoba akula disaster ukuthi abilobu abachanga uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Alo ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars lilethuba lokunqoba LAFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizancikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi LAFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okunenga sikuzweni kwintatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba sekasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu alisa ukuphakamisa isicoco seligathile FC Platinum kanye lelengezi Platinum Stars abhekane lemidlalo engaguqula isimo sengalane iqembu lengezi Platinum Stars lona elihleze endaweni yesivili engalaneni yemikromelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni eBarber Fields. Kuthe leFC Platinum lizemukela eleDynamo senkundleni eMandava. Iqembu lengezi lizabe lithiye ukuba lithathe imikromelo yonke yomithathu kwiqembu leCity lona eliqhuba nzima kulo nyaka, libe selithandazela ukuba eleDynamo lona elilwisa ukungagunyulwa kwisigaba saphezulu liphazamise leFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane le mikromelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthe lengezi le mikromelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle, kuthe leHarare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Cape United enkundleni eNational Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMakepetepe.
We know a lot about Caps.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba siphume lamaso azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leChapungu lizadlala leChapane Mine nase-Ascot. Iqembu leRentals lizanqikelana leleMtare City ngaseRufaro Stadium. Kuthi elebulawayo Chiefs lizadibana leleNiprut ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leHada elizemukela khona eleZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi odabuka kwentuthu ziyathunqa kobulawayo uThulani Dube owazakala ngokuthi nguTooth #touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Vaya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunqa. UThuthi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu ke uHashtag eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalo wakho ugodlwa emnyama komahlaba ithwale emahole ngikulele khona. Ngifunde eChazi Primary leChazi Secondary, and a part of my education ngafunda ngikhona lapha etown la kobulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly, ngasensiya kweHazi Primary lapho engaqedisa khona iprimary level yami lesecondary level yami.
UHashtag uyazibhalela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo ende kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje. Nxa kukuthi iphupho langifuna lifika, ngiyabe sengilami ngihle ngivuke ngirekhode iphupho langikhona kufoni yami.
Hello, Woza Friday, silo Toots #, umfana welobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenze labantu abachiyene okumangalisayo, kodwa okumqoka ukuthi ongu-producer wami nguJoe Maseko, labanye abasupporters awe Highlanders abalisela uPray 14 ngengahlabela layo ingoma ethi kayikhale.
Yeah.
ngazo sebenza lo Sathuli, elinye njalo futhi supporter le Highlander lo Lloyd Sander, okubizwa kuthiwa ngupasi. Ngahlabela lo Precious Dube oyiperforma ku Hashtag Entertainment, iqembu endilawulayo, and ngisebenze njalo le platform one, lapho esike sahlabela khona ingoma yaba yinye nje.
Aswelakali emdlalweni yenguqu yebhoso ngoba engumsekeli wayo omkhulu. Kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula.
Ngiphathekile entweni ezihlukeneyo, including being an accounts clerk and at the same time acting, and at the same time ngase ngidlala ibhora, ngidlalela ama juniors the Highlanders, and itimu le ngayithanda kakhulu. Okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo, angizange ngilahle itimu, ngaqhubeka ngisupporta, and manje ngitshengisa ukuyisupporta kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane.
Uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho. Kukhona upheka yini kwamanje wethu lana?
Nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile i-Two Tire album, iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje. Ongangukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo, because uma senza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule. Yimi uThutse we-hashtag umfana kokodla omnyama kamahlaba ethwala.
Ngutholani Dube, bambiza Toots Hashtag. Utholakala kontonga zwelene, ontuthi ziyathunqa, omfazi ushaya indoda emagumeni eskies, wabulawe phela. Nguye umhlabeleli esilaye kuleli viki, Studio 7, kuhlelo Woza! Woza! Woza Friday. Ikabra mugeza Jesus Banda, ngithi libe lempela sonke lithulela. Bye bye!
Ngeke uEzra Jesus Banda lapho obexoxa ke lo Toots Hashtag umhlabeleli ovela kobulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singakehlukani kesikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Igama nguChris Gande, asidibaneni ngeviki ezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusuka 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chenu kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.